Odokotela bezima baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahhofisini abo okwazisa ngesimo kundaba yokungahlawulwa lapho belaphe amalunga awe-Premier Medical Aid Society. Unobhala jikelele wezima uDr. Sacrifice Chirisa obekhanya ethukuthele uthe udanisayo ukuba okwenziwa ngabe-Pismas sekubeka impilakahle yamalunga ayo engozini.
The estimated figure is 60 million. It was 60 million, but now, since it was all dollar.
Lapha sikhuluma ngezigidi ezingamashumi ayisithupha, 60 million, okuyimali abe-Pismas okumele bayihlawulele. Abanye baba-medical aid laba banganeno, basosele izikwelete. Kodwa inkinga yokuthi abahlawuli ngesikhathi esabekwayo. Thina sithi kasihloniphe lezo zikhathi ezabekwa zokuhlawulela lezimali.
Esinye sezakhamizi seHarare, Mnumzana Charles Nyoni, uveze ukukhathazeka ngesimo sokungahlawulwa kwabodokotela.
Into ecaphulayo ngoba mina ngibanjelwa imali every month, ngahola i-medical aid ithatha imali yayo. Ukuthi ngigulile umba ngigulanga ngabalani lakho, sengifuna ukuyalatshwa sokuthiwa i-medical aid yami kayikhokhi imali. Kuyake kuvela ngaphi mina ngibanjelwa imali.
Ukhuthaza iziphathamandla zezempilakahle uNyoni ukuba zike ziyikhangelisise lindaba ngoba izophazamisa impilakahle yabantu beZimbabwe.
Lokhu okutshengisa nje vele ukuthi ama-medical aid society la vele kalandaba laba-members awo, njalo kalandaba lokuthi thina esisebenza nokuphila kanzima sikhokha kanjani le mali ababefuna ukuthi siyibhadale njalo abasibambela yona.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Collins Ncube uthi uyabubona ubunzima obubhekane labodokotela labezima.
Okuqakathekileyo ukuthi khona abantu be-Premier Medical Aid Association bebekwazi ukuthi uzulu uyobhadala imali ye-medical aid ukuthi bathole isizo oluvela kubodokotela bethu. Nxa bengasabhadali odokotela kodwa thina sibhadala kibo ukuthi sithole usizo kubodokotela, angikholi ukuthi kungahamba kuhle khona lokhu, ngoba kathesi abanye odokotela bathi abasayithathi i-Pismas. Ma une-medical aid ye-Pismas bakutsho ukuthi asithathi i-Pismas, siza kwenza i-consultation kuphela, okunye lokhu suzamele uzibhadale ngekhesi. So kukho konke kutshengisela ukuthi khona kulobusela obukhulu.
Uncube uthi kumele luhlolisiswe lolu daba kudingisiswe okuyikho okwenzakalayo kilo.
Nxa sibhadala thina bakhweza anytime, nxa bona sokumele ukuthi babhadale laba yibo abasisizayo bakhona, ngoba bona bayibridge nje kuphela ukuthi sifinyelele kubodokotela, otherwise akusancedi njengomuntu ukuthi ngibhadale kathesi medical aid ngithi singalo doctor nje ukuthi top up with this, or pay for your scan enje ukuthi top up with this.
Imizamo yokukhulumisana lo mkhokheli wenhlanganiso e-Premier Service Medical Aid Society PISMAS uDr. Farai Mutshena yehlule njengoba ubengalisabeli icingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Abezima bakhuthaza njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ube baqhube inhlolisiso kundlela imali esetshenziswa ngayo kunhlanganiso zama-medical aid eye-audit. Ngimele isidoseveni iseHarare, ngingumevisi Gama.